Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 16 Mpandula 2020 ngupraxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
siqalisa futhi iCorona. Especially khona ngapha thina kubo Cardiff lapho kulomntana nami lapha afundela khona. Abantwana abancane angiboni ukuthi ba understand ambe bayazwisisa izinto ezinjengabo social distancing la khona ukuthi bangabambani badlala ndawonye.
Abalwela amalungelo oluntu labazali bale mibono ehlukileyo ngokuvulwa kwezikolo ngesikhathi umkhuhlane we-COVID-19 ulokhe umemetheka eZimbabwe.
Abantu phandle ngathi abacabanga ngalokhu okwenzakalayo. Labantu ababengahambi lathi uyezwa nge-communication yabo ukuthi hayi sesingazwanani lani njengebandla le-MTC kodwa lokhu okwenzakalayo ayisitikho.
UZulu wakubulawayo kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu lokhu besola ukuqotshwa umsebenzi kwamakansila we-MTC Alliance ngabe MTCT. Inkosi uBulelani Lophengula Khumalo yesizwe sikamthokazi uthi umongameli Emerson Mnangagwa uyazikhulumela nje. Nxa ethi akasoze yavumele ukuvuselelwa kobukhosi besizwe samaNdebele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulewe yi-coronavirus eZimbabwe kwensuku ezimbalwa ezedluleyo. Kulabantu abangamashumi amane lanhlanu 45 abafunyenwe belegciwane leli izolo. Lokhu kukhweze inani lasebefunyenwe belalo lokhu laqhamukayo laya kunkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7576 asebesindile bona bezinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5783 labulala abangamakhulu edlula amabili 224. Izwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1.4 million labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 33,047. Emhlabeni jikelele yabekolitshini le-Johns Hopkins University babika ukubana sebeyizigidi ezingamashumi phosi amathathu 29,621,768 abafunyanwe bele COVID-19 yabulala phose isigidi esisodwa 936,156. Abalwela amalungelo oluntu labazali besipha imbono ehlukileyo ngokuvulwa kwezikolo eZimbabwe ngesikhathi lomkhuhlane we-COVID-19 ulokhe umemetheka. Bethi abalathemba lokuthi uhulumende ulungiselele okweneleyo ukuvikela abafundi nababalisi ekubambeni lomkhuhlane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu ezweni okugoqela ababalisi labafundi baveza ukukhathazeka ngokuvulwa kwezikolo ngesikhathi inani lababanjwa ngomkhuhlane we-COVID-19 lokhu liqansa eZimbabwe. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uveza umbono wakhe wokuvulwa kwezikolo.
Okokuqala engikhangeleyo ukuthi kambe uhulumende wethu uzakhangela yini wonke okuza kwenza ukuthi abantwana bavikeleke ku-COVID. Uzaba nika yini konke okufanele ama-sanitizers, konke ama-mask, konke lezikolo zizatilwa yini, zizahlanzwa yini, zizahlanzwa zispreywe yini ukuthi abantwana bafike kungalama kuhlanje. Okwesibili yikuthi vele abantwana laba nxa bevula bazavula bebhale bazabhalana njengoba bebehlezi bengafuni.
Unkosikazi Cora Ndebele laye olwela amalungelo oluntu uvumelana loMatshabalala ethi bakhathazekile kodwa kuhle ukuvulwa kwezikolo.
Esikucela njengabazali ukuthi kube le-social distancing emaklasini, abantwana bengafundi be-more than 50 kumbe 60, abantwana babe balutshwana per class, nxa kusenza kube lama-afternoon morning, kube lama-morning classes, lama-afternoon classes, ukuze kulimithe ama-numbers.
Umzali unkosikazi Thoriso Phiri uthi yena ungomunye wabakhathazekileyo ngokuvulwa kwezikolo.
Ngikulingisela amanye amazwe, Amanye amazwe bavulile kodwa bayenza kahle. But ikhangela thina sivula ngoba omunye umuntu sekhulumile. Silise ku level bani? Kukuku. Abanye phela sebe ku level 1 yikho bevula, bevula lamaphotha abo. Hayi kunzima ngikutshele. Impilo isinzima endisitshintshile lapha uhulumende silayelo nguhulumende wokukopa, uhulumende ongakwazi ukufundisa ukuthi kumele kukhani kusetshenzwe njani, ongalandeli imithetho efuna abantu.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema wethule imbiko ethi izikolo zonke zilungiselele ukuvulela labo abaloba imihloliso lonyaka kusukela kweka grade 7 eka form 4 lo form 6. Nimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngongesifanayo kweLebhilithane ngemva kwenyanga eziyisithupha zivaliwe izikolo ngokuqhamuka kweCOVID-19, abazali abadabuka eZimbabwe asebehlala kweLebhilithane labo bahlaba omkhulu umkhosi, abanye ngabakwemukelayo, abanye njalo ngabakhathazekileyo besithi leli gciwane lokhu lisidla amahabula. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda usethulela lolu daba.
Umkhuhlane wecoronavirus usiyehlile okwamagama ulandela iziqondiso zelockdown England. So lokhu waqalayo kuyekethiswa iziqondiso lezi, inani labatholakala beligcikwane seliqonga njalo nsuku zonke, okuyikho sokusedusa abazali abantwana abafundayo. Unkosazana Saziso Nyathi ohlala eWales uthi kaphathekanga kuhle ngokuvulwa kwezikolo.
Ngilo mntwana omncane ongole 5 years okuye 1 ngilovalo kakhulu isiqalisa futhi i-corona, especially khona ngapha thina kubo Cardiff lapho lo mntana nami lapha afundela khona. Abantwana abancane angiboni ukuthi ba understand ambe bayazwisisa izinto ezinjengabo social distancing la khona ukuthi bangabambani bangagani badlala ndawonye. So ngicabangela ukuthi lama teachers abo ayakwanisa ukuphathela umkhuhlane abantwana, abantwana bezobuya bezosithelela, kumbe lathi abantwana sibanike umkhuhlane bawuhambise ezikolweni.
Umnzana Qobo Mayisa usebenza lenhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe kweLebhilithane njalo ohlala edorobheni leBirmingham.
Abantwana laba bengahamba bethatha umkhuhlane ke kwenzakalani? O umntwana engaba seklasini, omunye oseklasini yakhe agule kumbe abanjwe elawo lo mkhuhlane weCOVID-19, umthetho uthi sokufanele ku-isolatewe iklasi yonke. So kutsho ukuthi labazali bomntwana lwana akusafanelanga phela baye emsebenzini, baphila njani? I-risk yakhona inkulu, not just a health risk ebantwini bakithi, but also an economic risk. Abantu bazahlupheka, behluleke ukubhadala amarenti, behluleke ukusupport imuli zabo ngenxa ye-directive yona le.
Banengi abadideneyo bengazi ukuthi benzeni. Umnumzana Thamo Mpofu uthi izikolo kazivalwe.
Abantu bamkhalesi laba bagula baphethwe flu and babuya layo khona ngale sikolo. Abantwana laba bahlale lapha isikhathi sonke lesi kule lockdown bengela flu, kungela lutho olubi ngabo. Kwavula izikolo lezi abantu bami bakhwehlela khathesi. Kutesta kwakhona khona yikho kuvela kungekho. Njalo ungazothi bayakutest yabo sugulu sugulela ukuvuma ungavele bakufake phakathi khona ngale sokusiya ngokuthi unguba. Kale singithule nje ngithezwi anything ezayenzakala lapha ngiphezu kwabo nje bakhangele. So ngoba yibo abaqale yonke leyo nto le.
Unkosazana Musa Dube uthi umkhuhlane weCOVID-19 awukapheli, zivulwa njani pho izikolo?
Kathesi babuyelile kodwa umkhuhlane lokho ulokhu spreader, ulokhu khula. Akusela abantu abafayo, ye kuhle sibili lokho, kodwa ama cases they are still rising. Futhi singani siyama mbijana sibona ukuthi izaphetha ngani, ukwenzela ukuthi lathi umoya wethu ukhululeke ukuthi sihambise kakuhle abantwana besikolo.
Ukuhlala kakhulu kwabantwana bengayo esikolweni kwenza abanye bakhohlwe konke abakufundayo. Mnumzana Jimens Pepper uthi kazivulwe izikolo.
Ikusasa labantwana lisesikolweni, lisemfundweni yabo. So okudingakalayo ukuthi abantwana makabuyele, mababuyele esikolweni, izikolo zivulwe. Ukuze libe lihle ikusasa labantwana ukuthi babuyele esikolweni. Siyabonga.
Abaningi abadabuka ezwekazi le-Afrika yibo abakhanya bekhathazekile kakhulu sebephilela evalweni. lanxa uhulumende wakuleli lapho esethula isilinganiso sabantu ababanjwa belegciwane leli akehlukanisi ngemihlobo kodwa imbiko evela ku UK Office of National Statistics ithi leli gciwane le COVID-19 libulala abantu abamnyama okuphindwe kane kulalabo abamhlophe lihlela qonga inani labantu abatholakala belegciwane le coronavirus kule Britane ngemva kokuvulwa kwezikolo ngeviki ephelileyo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngezi Jesus Banda.
Umkhosi ubulelane lobhengula Khumalo wesizwe sikaMthwakazi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyazikhulumela nje nxa ethi akasoze avumele ukuvuselelwa kobukhosi besizwe samaNdebele ngoba vele yena sowakhethwa njengenkosi njalo lokhu akusoke kuguqule lutho. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkosi ubulelane lobhengula Khumalo uthi amazwi kamongameli Mnangagwa awabahluphi njalo ngawalani lesiko lesizwe sikamthwakazi. Isikhulumeli senkosi ubulelane umnumzana Bonman Khumalo uthi akekho umuntu olelungelo lokutshela isizwe ukuthi siqhube njani amasiko aso.
Inkosi yamaNdebeleni isikhona. Inkosi yamaNdebeleni ngubulelane lobhengula kamzilikazi. Asazi ke ukuthi umongameli yena ube khulumela kukuphi ukuthi yena akazi kuyiphi imvumo eyani ngoba phela ubukhosi lisiko lethu amaNdebele. Isiko lethu azicele kuhulumende, isiko lethu liyithi, isiko lethu siyaliphila.
Ngesikhathi ekhuluma ngempela viki emhlanganweni wekomiti ebandla lezanu PF ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zaleli bandla esabelweni seMidlands, uMnangagwa uthe kulabathile abebefuna ukuvuselela umbuso womdabu wamaNdebele kodwa bayincitshwa leyo mvumo. Uthi ngeke avumele kube lenkosi phakathi kweZimbabwe ebuswa nguhulumende okhethwe ngabantu. Kodwa ke uKhumalo uthi okufanele uMnangagwa akwazi yikuthi mhlaka 3 Mbimbidlo 2018 isizwe sikamthwakazi sasihlele ukugcoba inkosi ubulelane lobhengula Khumalo ngokusemthethweni ngokwesiko lamantunwa. Kodwa ke umthethwani ndaba lohulumende bayonqabela lo mkhosi ngesizathu sokuthi lokhu akukho emthethweni. Ngomnyaka olandelayo ingwevu zamantunwa zaquqana zayigcoba inkosi ngokwesiko lamakhumalo base bethula emphakathini ngokusemthethweni njengokutsho kwesiko labo. Lokhu uthi ngumgogodla wesiko lamaNdebele elingeke liguqulwe nguhulumende umongameli loba umthethwandaba. Impendulo yenkosi ubulelane sisekelwe liningi labantu lenhlanganiso esidabuka emaNdebeleni. Isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo uthi kuyabethusa ukubona umongameli esiba lesibindi sokuma emphakathini ezishaya isifuba ngokuthi ulamandla okuncindezela isiko lesizwe njalo okulilungelo elikusisekelo sombuso welizwe.
Ngakhululeka Mnanga kwaqhubeka ekhuluma asho lokho angakusho, kodwa ke uma isikhathi se-revolution sesifikile akukho umuntu ongenelisa ukuthi ke asibuyisele emuva. Sithi thina ke hayi abantu bakithi mabengakhathazwa yilokho okukhulunywa nguMnangagwa. Amakhosi wonke akithi sizovuselela ngenkani. Angabe uyathanda iZimbabwe noma akayithandi. Uma kuyikuthi ke bafisa ukuthi ke bacrash isizwe semathebeleni siphele njengalokho bayefuna ukwenza ngompuqazo, asizuvumela.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi uMnangagwa uveza ukuba lolwazi oluncane uma ikhuluma ngamasiko lezomdabu.
South Africa is a republic. Ilenkosi zemhlobo yonke ekhona eSouth Africa. Nasiyani inkosi yamaZulu izwe lithi. Nasiyani inkosi yabuXhosa lapho zaba khona bonke amabhaxa bakhona emahlangeni akhona emavendeni akhona bonke bahlonitshwa ngendlela yakho. Athi iziduna lezi ezithwa ziyavunyelwa eZimbabwe zivunyelwa zireporta kubani? Lokho phela yikudelelwa.
Kusinqumo esethulwa ngumthethwandaba weHigh Court ngodaba lokugcotshwa kwenkosi ubulelane ombimbithi ngo-2018, umahluli uJustice Martin Makonese wathi ukwenza lokho akukho emthethweni ngoba kungelamthetho eZimbabwe osekela ukugcotshwa kwenkosi. Kusinqumo esifanayo njalo wakhuthaza iqula labafuna kwenza lokho ukuthi kungenzeka kuphela nxa bengakhuthaza uhulumende ukuthi ethule imithetho evumela ukubekwa kwenkosi zomdabu. Melestudio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela umonakalo osudalwe yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Lamhla kuhlelo lwethu lapho esiphatha khona ingxoxo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rafael Mthombeni ohlala edolobheni le-Texas esigabeni se-Dallas. Behlaziya udaba lokudutshulwa kwabensundu ngamapholisa.
Hayi, mina mnumzana ngokubona kwami ngibona ngathi ukudutshulwa kwabantu laba abantu kungathi ayisiyonto eqala kathi. Kungathi yinto ebisenzakala kodwa singayiboni ngoba kungekho lo umabona kude lo osehlale sesandleni. Yiko ke mina mbona ngathi hayi, abansundu badutshulwa sibi. Kungakhathalekile ukuthi kutheni ngoba nxa kuyikuthi umuntu uphambanisi kathi kungani bengadubuli isandla kumbe badubule unyawo kumbe badubule okuzakwenza ukuthi umuntu ame lokhu akwenza kodwa ke badubulela ukubulala. Mina mbona ngathi bekuvele kukhona kodwa ke ngenxa ye yesiboni boni lezi zefonini kathi sabantu sokusithi kungenzakala bahle bafake impikitsha khonapho khona ngoba ungakhangela lanxa kwenzakele khonoko ikakhulu loko kukajaha lo Floyd sekwenzakala okunye futhi okuninginingi ngemva kwalokhu ukudutshulwa kwabantu bedutshulwa ngamapholisa.
Bakhona njalo labamhlophe okuthiwa labo bake bedutshulwe ngokutsho kukamongameli Donald Trump abamhlophe abadutshulwayo bebulawa ngamapholisa kulabensundu. Kungaka kuliqiniso yini lokhu njalo kungaka kutshengisana?
Hayi, kanti kungani iziboniboni lezi umabona kude engasitshengisi kudutshulwa amakhiwa? Sibona bona amakhiwa edubula abantu. Angithi sike sabona kathesi lapha Kentucky umfana nangu ya petu mpopo uhamba phakathi wabantu uyadubula abantu amapholisa kaambophi yena lwana umfana kazanga mbophi khonapho. Mina mbona ngathi kulo kubandlulula okukhona nxa kusiza kukukhonokho ukuthi odutshulwayo ngubani. Mina mbona ngathi ujahalwana wadubula abantu laphana ngabe wayengomnyama wayengazoza afike ndawo babezahle bamdubule khonapho besithi ube yingozi ebantwini abaningi. Mina kangivumi ukuthi abamhlophe baningi abadutshulwayo bedutshulwa ngobani ngoba abamnyama kababadubula abamhlophe.
Abanye abensundu esike sabona kumfanekiso kamabonakude baya bebe yibo abangani bayaphambanisa, omunye umbone engani ufuna sibili ukutshana lamapholisa bagcine bemdubula. Ungathini wena ngesiko labensundu ikakhulu nxa behlangana lamapholisa?
Ngiyavuma ukuthi isiko labansundu lingathi lehlukile kulabamhlophe kodwa kakutsho phela ukuthi nxa belesiko elehlukeneyo sekufanele ukuthi badutshulwe. Ngoba mna engikubonayo kungathi amapholisa wona nxa kuthiwa lipholisa kungathi lipholisa lo muntu omnyama asilo pholisa lelinye ikhiwa. Amakhiwa nxa ephambanise okufana naye lakhonokhu okuyabe kwenziwe ngomnyama indlela abamphatha ngayo iyachiyana lendlela abambopha ngayo iyachiyana kayifanana. Yiko mina lanxa kuyikuthi abamnyama ukuthi ubone bengathi bafuna ukulwa kuvele kuyabe kusegcekeni ukuthi amapolisa vele ona adinga yena umuntu omnyama. Ngeke ngabona mina umabona kude lapha amapolisa ehlupha undoda ezimele yadini yakhe. Besithi bona wenzani. Wathi hayi ngihlala khonapha mina indlu yami. Bakhanya bengathi kabakholwa ukuthi indlu yakhe. So kungathi kulokuzingqonjwana ukuthi khona umuntu omnyama vele galalu ngamela ngabe lalu. Yikho ke abantu omnyama bengathi kwesinye isikhathi bayachinga bagcine sebedujulwa ngenxa yakhonokho. Kodwa ke ngibona ngathi kuyisystem eyihluphayo la.
Khona ukondla umntwana ongumfana elizweni leMelika kunzima njani nxa sikhangele khona okuyenzakalayo ukuthi kuyaba kumele afundiswe ukuthi nxa ihlangana lamapolisa aziphathe njani.
Ye akuwe ukondla umntwana ongumfana eMelika lapha kuzima. Mina ngilabo lamabafana lapha owami lomncane ukowalanyulelwa ngomunye umlungu. Sebemgcwele sibili lami ngikhona kungasekho ukuthi kangikho engaphambanisa ngalo besithi kungani a driver kunebhawuti kufanele ukuthi ube on the right side of the law ungaphambanisa awumuntu uyafa sibili engananga lutho kwesinye isikhathi.
Umnumzana Rafael Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kweleMelika. Lapho ke limuzwe ekhuluma lo Chris Gande weStudio 7 ecingweni eseTexas esigabeni seDallas khonapha eMelika. Bayakhala abantu ngokwenziwa yi-MTCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Kube esiqotshisa amakhansela amadolobho ehlukeneyo eZimbabwe adlelana le-MTC Alliance. Kodwa kulabanye njalo abasekela ukwenziwa nguMakhophi abathi amanye ala makhansela aguqela akobulawayo abengasebenzi kuhle lezakhamizi. Abakhala kakhulu ngababhekane lokusilela kwamanzi kanye lomkhuhlane wesihudo osubulele abanye emzini weLuveve. Ukuze sizwe ukuneni ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxela bomnumzana Thembelani Dube weBulawayo Progressive Residents Association uthi Nashe Kambarami omunye wabasanda kuxotshwa kwikhansili uKhaliphani Phugeni weMTCT lomlungisi Dube olwela ilungelo loluntu.
Izakhamizi zikhala corruption kakhulu kungazani kuthiwa le leadership yadikhona is more corrupt than the previous councillors ezike zabakhona. So ngokunjalo ke ukuritholwa kwabo yebo ye abanye babujabulela kakhulu abanye njalo balosizi ngakho ngoba anti abanye baye bebasekile. Kodwa thina njengezakhamizi sibili majority yabantu besebeke baphosa sibili amazwanzima nge-corruption ekhona koBulawayo ukuphasela umhlabathi khonoko ukuthi ukhansile ngangina usesiyazinika umhlabathi emayadini nehlala kwenye wadi emalokitshini khonokela kabakulungisise ngenxa yokuthi abantu baze babe ilizwi lokuthi kungaba njani ke sibhale ipetition ke-slobe iparliament and wo-government and so forth ukuthi ama-local government elections akaseparatwe from electionary general election esijale kuba layo ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi ugcina ukhetha umuntu ku-local government because thina as residents we are worried about local governance issues. So nxa kuyikuthi usukhetha umuntu ongamaziyo ngenxa yokuthi kubona isimbo lethile umuntu lwane ungathi uyamlanda. Some of these councillors are very unfriendly nxa ubalanda uzama ukuthi udeal labo ngama-issues emawadini.
Yes, siyakuzwa kakhulu kwabukambarami
ngama-solidarity messages esiwabonayo kuma-social media lokunye konke la ma-comments esiwabonayo ayakutshengisa ukuthi abantu abathabanga ngalokhu okwenzakalayo. Ngoba eqinisweni into yonke embi ongayenza at the end of the day nxa usuzibuza lawo wedwa uyakuzibona ukuthi hhayi laphana kodwa mpambanisile abantu bangikhuza laphana mpambanisile kumele ntshintshe ngenze izinto ngendlela efaneleyo. Abantu phandle ngale abathabanga ngalokhu okwenzakalayo. Labantu ababengahambi lathi uyezwa nge-communication yabo ukuthi hhayi esingazwana nilani njengebandla le-MTC kodwa lokhu okwenzakalayo ayisitikho.
Siyakuzwa kakhulu baba Phugeni, abantu kubenzani konke lokhu?
Indaba ye-corruption babazali hhayi ungesabi wena. Into enhle ukuthi ngikuye naleyo committee ebheka ama-local governments ku-MTCT. So zonke lezi zinto ezenzakeleyo since 2018 kuze kuzofika namhlanje and 2023 ngiphezwe kwakho nje kungekudala nje ngizoliphathela i-report lana elizoyibona nje izohlupha kusazoninye kumhlaba angingakhulumi kakhulu
baba uDube mlungisi
decide ukuthi bebe loyal futhi partner babe ngabantu abakwanisa ukusebenzela abantu ngathi ukuthi nxa sebekhuthwa sibe kwazi ukuthi ayisikhalele umuntu lo ngoba amanzi asawona nothi ukuthi sikhalele umuntu lo ukuthi ethatha amasteki
labo bekungumnumzana Thembelani Dube webulawayo Progressive Residents Association Tinashe Kambarami omunye wabasanda kuxotshwa kukansile yakobulawayo uKhaliphani Phugeni weMDCT lo mlungisi Dube olwela ilungelo loluntu lapho libazwe bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana eFacebook kukansile VOA Ndebele. Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Intatheli zindaba ezimeleyo yakwele Cuba uRoberto de Jesus Quinones useze wamanyaniswa labemuli yakhe ngemva komnyaka ethwaliswe amagabha avuzayo evalelwe ejele lapho okusetshenzwa nzima. Lanxa kusamukeleka ngenjabulo okukhululwa kwakhe, elemelika lithi lilokhu lime ngelokusola okuqinileyo ukubotshwa kwakhe engelacala alidalileyo ngaphandle kokuqhuba umsebenzi wakhe. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanyamazi womhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo, embikweni awethule ngemva kwalesi sehlakalo. Mhlaka 7 Ncwabakazi 2019, uhulumende weCuba ugwebe uQuinones ukuphika okomnyaka esebenza kanzima ngemva kokumfumana elecala abamkhandele lona lokungalaleli abomthetho. Ukubotshwa kwakhe lokuvalelwa kwakhe okwesikhathi eside ethonisiswa engavunyelwa lokuhlawulela isibambiso kwasolwa ngabanengi. Abambophayo kabazange bazihlupha ukumchazisela uQuinones ukuthi ubotshelwa cala bani, waze walizwela emthethwandaba njalo akazange avunyelwe ilungelo lokumelwa ligqwetha mhla ethonisiswa. Abachuchisi bakahulumende bamvimba ukuveza ubufakazi bokulinyazwa akwenziwayo ngamaphoyisa lapho bembopha. Ngombimbitho lonyaka bamalela isicelo sokuthi axolelwe ecaleni lakhe iparo. Kulihlazo njalo kuyadanisa ukuthi uhulumende weCuba angaphatha ngesihluku esingaka intathele izindaba esebenza ukuvula amehlo kaZulu ngokuveza mgceke amaphutha enziwe ngabesimbusweni ukuze kube lombuso wentando kaZulu. Kutsho uSecretary Pompeo ethi akumangalisi okwenziwa nguhulumende weCuba ngoba evele esaziwa ukuthi usebenzisa loba yisiphi isizathu sokuvala ilizwi laba lemibono ehlukile kwele yakhe ukuze aqhubekele phambili esephula ilungelo likaZulu lokukhululeka ukutsho imibono yakhe kanye lokuthonisiswa okukhululekileyo kwezibotshwa. Abenhlanganiso ebona ngamalungelo entathele izindaba e-Committee to Protect Journalists bathi eleCuba liqhubeka likusibanga sokuba lesimo esilemithetho elikhuni enza ukuthi kube nzima ukusebenza kwabezindaba bekhululekile emhlubuleni wonke wasema Americas. eleCuba libikwa lingelinye lamazwe alichumi ancindezela ukwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo, imisakazo kanye lamaphephandaba wonke ephansi kukahulumende wekhominasi ngokuqondiswa kwemithetho yalelo lizwe. EleMelika likhuthaza amanye amazwe alombuso ofana lowayo owentando kaZulu emhlabeni jikelele ukuthi ananze lokuqakathekisa ukuhlonishwa kwelungelo loluntu okugoqela ilungelo lokusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile lapho edlelana leCuba.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Singeke ehlukane isihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abalwela amalungelo oluntu labazali bapha imbono ehlukileyo ngokuvulwa kwezikolo ngesikhathi umkhuhlane weCOVID-19 ulokhu umemetheka eZimbabwe. UZulu wakobulawayo kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu lokhu besola ukuxutshwa umsebenzi kwamakhansila awe-MDC Alliance ngabe MDCT. Inkosi uBulelani Lobhengula Khumalo yesizwe sikamthwakazi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyazikhulumela nje xa ethi akasoze yavumele ukuvuselelwa kobukhosi besizwe samaNdebele. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxitus Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.